Abe Civil Protection Unit bathilele nani liphezulu kakhulu njalo lokhu akusomvama bekhuthaza uZulu ukuba athathe amanyathelo okuzivikela mihla yonke enxa kulezulu elilolaka lombane. Umqondisi wohlangothi lolu umnumzana Nathani Nkomo uthi kunani leli iningi lehlelwa ingozi yenkosazana lisendlini ikakhulu emaphandleni.
The biggest challenge is that this lightning affects them whilst they are in their houses.
Umbane lo utsha kakhulu abasezindlini ikakhulu emakhitshini. Siyaphelelwa ukuthi indlela bani njalo esingazifaka ukwehlisa limpica ngaphandle. Lakho nxa kuseneliseka ukuba umuzi ngomuzi ugejele incingo zokuvikela imbane le kungelani lendleko ngoba impilo yomuntu ibalulekile kakhulu.
Unkomo uthi lesi sika sidla ubhedu eziqintini ezigoqela koguthu egokhwe kanye lemaswingo. Ensukwini ezimbalwa ezedluleyo lumbane ubikwa utshaye owesifazane kanye lengane ezimbili emaswingo. Njengohulumende uthi sebephume lamacebo okubumba amakomiti okulimukisa lokufundisa uZulu ngendlela zokuzivikela.
The structures that go now up to grassroots level, up to the village level.
Loba singahlomanga ngokupheleleyo ngezimali. Kodwa sesibumbe amakomiti aqalela emakhaya kusiya phezulu, ama district development coordinators, njalo laba bazaba lilihlo kusiyafika onkwenkwezi. Umsebenzi wabo yikwelula ingalo kulaba asebehlelwe izingozi eziphathelane lomkhathi.
Omunye wama district development coordinators njalo eyisiphathamandla secouncilini yenkayi rural district council umnumzana Silibele Mpofu uthi labo babhekane lengozi yombane ukugalula kwabantu kanye lokubhidlizwa kwezakhiwo ikakhulu emangweni we ward 6 ehlanganisa iGwamayaya kusiya kubotheli.
Siyasaba lesehlakalo ke singazange sibe sihle kunyanga ephelile lapho kwaba labantwana khona abathathu abagcina bewela emthonjeni umfula wawugeleza abantwana bedlala khona pha emfuleni futhi babelokhu bedlala besemanzini kathi phakathi komfula kwakugejwe imgodi. Kwezinye izindawo sithola ama-reports okuthi abantwana izindlu zitshaye inkosazane ezinye zithile.
Umpofu uqonqosela izakhamizi ukuba zivikele ingozi lezi ikakhulu ekuchapheni imifula ngoba kunje kule muli yegokhwe layo egalule yatshona emfuleni emalangeni edluleyo bechaphela elubhane.
Nxa izulu lingaze line kuyubana abantwana besikolo besesikolo kusamele ukuthi abazali baye balanda abantwana bengahambi bebodwa ngoba bengahamba bebodwa kuba yingozi ekutheni abantwana abayinelisi ukubana bahlolisise ukuthi umumo lapha umi kanjani.
Umpofu ucebisa njalo ukuba abantu bengami ngaphansi kwezakhiwo kumbe izihlahla ezinde ukuze kwenqatshelwe inkosazana le. Uxwayise njalo ukuba izifuyo lazo kazibuthwe sikhathi sonke nxa izulu lisina ngesizathu sokuba zandile njalo ingozi zezifuyo ezigalulayo kumbe ezitshaywa yinkosazana. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.